Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolesi tatu msaka 30 kumbimbi to 2022 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili uhulumende uti agusela sitingo sokuthi abaza eZimbabwe bahlolwe iCOVID-19 nxa besatshe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane omabili. Amalunga eCitizens Coalition for Change abotshwe eBridge azamiswa enkantolo namuhla. Bayabuza abanye ukuthi kungani abantu abahlala esigabeni ezahlaselwa igugurawundi bevotela iZANU-PF. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usesayine umthetho ovikela abantu abamnyama ekubulaweni mahlayana ngabamhlophe owe-anti-lynching act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi akusela sidingo sokuthi abantu abaza eZimbabwe baqale bahlolwe iCOVID-19 nxa kuyikuthi bahlatshwa amajekiseni okwenqabela lomkhuhlane omabili. Kodwa uthi kumele baveze ubufakazi bokuthi bahlatshwa lawa majekiseni. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi ukuthi izizalwane zeZimbabwe kanye lezethekeli ezilokhu ezingakahlatshwa kumbe esezihlatshwe ijekiseni eyodwa yizo kuphela esezibanjwa ngamandla ukuthi ziveze incwadi ezitshengisa ukuthi zihlolwe lomkhuhlane phakathi kwamalanga amabili usuku lohambo lungakafiki zatholakala zingelawo umkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Elliot Mabeza lomhlali we-Beitbridge umnumzana Pardon Ruvengera ababotshwe izolo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kamantshi namuhla. UMabeza ongumgcini sihlalo we-CCC eBeitbridge East wetheswa umlando wokuphazamisa ukuthula emphakathini lapho ekankasela umkhokheli webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa eze eqhube umhlangano eBeitbridge kumaviki amabili edluleyo. Uruvengera yena wetheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lezokhetho. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha enhlanganiso ebamelayo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela yena othi kusobala ukuthi uhulumende weZANU-PF uthukuthele ngoba enqotshiwe eBeitbridge East kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change lapha eMathebeleland South lokudana kakhulu ngokwenza kwamapholisa ngemva kokunqoba kukakhansela uMorgan Ncube sidla eZANU-PF lapha eBeitbridge. So kubotshwe uchairperson we-district kumbe uchairperson we-constituency coordinating committee ubaba uElliot Mabeza bemethesa icala lokuthi wenze into esithi yi-car rally engekho emthethweni kambela ke likuzo khonoko. Bathi mhlaka 12 kulandela i-rally ka-president ngelanga elilandelayo ubaba uMabeza wabhoda ngezimota kukuzela eba umsindo cha mahuta kukuzela abantu ukuthi babuye emhlanganweni ka president uChamisa wawuzaba khona at Liberty Stadium ngelanga elilandelayo. So sebembophile sikhuluma kunje usesidokisini uboshwe ngamapolisa esithi salelo cala ngambe shua izigangi ziziningi kangaka bebaningi kangaka abantu abenza amacala alengqondo amacala abophisayo bayebophela umuntu icala elivele lingaqedakali njengalona labalikhulumayo. Angazi ukuthi sokungeneni elizwe ngenhlanhla ama lawyers for human rights laba bamela ulungelo loluntu sebemele sikhangele ukuthi aphiwe ibail ngemva kokuba leli cala likaze ukuthoniswa. Kuyikuthi nje ubuhlungu bokuthi ubaba uMorgan Ncube udlelini zami PF eBed Bridge ngendlela kade bekhangelele kunqoba ngayo. So sebezama ngazona indlela ukuthi ba frustrate abantu bazwisa abantu ubuhlungu kodwa hayi thina njengebandla kathi sikukhangele akusoze kuphumelele konke lokhu. Infact kusiqinisa ngamandla ukuthi sibonde hayi impi esiyilwayo yimpi okufanele ngabe siyayilwa.
Udaba labo lukhanya luphethwe njani? Kuyathembisa yini ukuthi icala labo lingalahlelwa khatshana?
Abagcinanga khonapho msakaze kubopheni kuphela ubaba uyelethi babeza babuye babopha ubaba uPhadoni Luvengera bemethisa icala lokuthi kungani ebhalise iaddress warejista kudala lomuntu before 2018 wayebhalise iaddress kakhansela uMorgan Ncube esithi uhlala khona yena engahlali khona. Kodwa ngeqiniso umuntu lo ngaleso sikhathi erejista ube ngumuntu obevele enothe endlini kakhansela uMorgan Ncube khathi esiwaphuma mhlawumbe. So bathi wena amapholisa bathi kulo muntu wezani obuye wabika leli cala emithisa icala ukuthi umuntu lo wabhalisa i-address yendawo lapho angahlali khona. Futhi u-inspector i-voters roll wadiscover ukuthi kulo muntu othi uhlala endlini kaMorgan ningahlali khona. Ngikhuluma kunje la uPhadoni sesibukisini lobaba u-Elliot Mabeza. Kambe shuwa kuyini khona kuyimhlolo bani naleyo esigabeni okunje kasakazeke sikubone nabo eMadebeni South ukuthi umuntu uyaphonga ubotshela icala livele lingekho.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lamapholisa. Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi lifuna i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission idilizwe ibunjwe kutsha phambilini kokhetho lwezwelonke ngo-2023. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kucandwe umhlahlandlela ozakhokhelela okhethweni olukhululekileyo oluzasuthisa wonke amabandla. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Khathesi siyabona ukuthi uhulumende se appointe uJasper Mangwana bamisa uLisa Khazembe. Siyakubona ukuthi bafakele uJaha kwenzela ukuthi esebenze elewala njengomuntu omutsha. Bamfakele ukuthi uzahumutshela umthetho ngesikhathi sama-by-election. UKazembe bathi uzatshiya umsebenzi ngoJulay, kodwa kuyamangalisa ukuthi engakatshisi bese bafake omunye. Lo uJaha ukhanya ngani ulewala, is excited. Utshela abantu amanga esithi zekhi izaqhuba iqhube kuhle ama-by-election ukuthi nasisazi ukuthi i-voters roll ayilunganga kulabanye abantu abakhutshwa bafakwe kwezinye indawo, abanye amabizo acitshwe, amanye amabizo alahlwe, labantu abarejistayo kungakafiki isikhathi sokuvala amavoti i-registration abakho. Yikho ke sizama ukutshengisa abantu bakethu ukuthi kungcono sibale i-constitution kwenzela ukuthi uma sesihlangana lalaba abantu abaphambanisa imithetho sibahambise enkantolo siye approach i-high court. Ngoba khathesi abantu abaningi abazange bavote sokuthiwa yi-apart. Abantu bahambile bakhangela amabizo lapho ethi bevotela khona babona amabizo awakho. Abantu laba akulamuntu abarekhodileyo ukuthi bangaki abaswele amabizo. ba abantu abaswela amabizo baningi ukwedlula laba aba edebe displaywe kuma polling station. Izeki yanqaba ukuthi abantu bazuze ba register njalo izeki ayila efficient staff ilama CIO about 15%. Hiko kwe indyo zinjado mahlabezu sipona ngani singaloko silele singa sugumi siye challenge indyo leze high court noma le constitutional court zabeloko sikhala after each election ngoba izeki ayilandeli umthetho khathesi kulabantu abenza ivote by abantu ibandla lezano ejelisipa abantu izikepe sipa abantu amabhasikili sipa abantu impuphu emhlophe phambili wabantu kodwa asake sizwe ukuthi ba disqualify icandidate ngoyinge vote by konke lokho izeki khanya ngani libandla elifeza izifuno zezano phezu
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi lisebenzisa iZimbabwe Electoral Commission ukuqilibezela kukhetho kanti layo likhomishini iyakulandula lokhu isithi ilugatsha oluzimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa useke wethula amazwi athi akusela nguquko ezakwenziwa eZimbabwe kwezokhetho ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa. Ukunqoba kwebandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weTsholotsho North edalele ephalamende kuthiye abanye belombuzo othi kungani abantu balesi sigaba bevotela ibandla elilembali yokubulala izihlobo zabo ngesikhathi segugurawundi. Ibandla leZANU-PF linqobe eMathebeleland South lathatha phose izihlalo zonke kukhetho luka-2018. Ebhinga leli bandla landise ukunqotshwa ngamavoti azinkulungwane ezedlula ezilitshumi kodwa kuma-by-elections angomgqibelo obemela iZANU-PF umnumzana Tinashe Mavula unqotshwe ngumnumzana Prince Tubeko Spanda owebandla le-TCCC ngamavoti edlula kancane inkulungwane ezimbili kuphela. Lokhu ngokunye okubangela ukuthi abantu bazibuze ukuthi kanti kungani abantu beMandebeleni bevotela ibandla leZANU-PF lona lilembali embi kulezi zigaba. Lo ngumbuzo uChris Gande weStudio 7 awuqondise kocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Yebo, uqala ungananzelela abantu beMathebeleland baqale ukuvotela iZanu ngo-1990 ngemva kwe-Unity Accord. Bayivotela ngo-1990, 95 General Election, 96 Presidential Election, kwathi le-MDC ngo-2000 phose wonke ama-constituency eMathebeleland ngaphandle kwambalwa avotela i-opposition MDC. Kwahamba kunjalo kuze kwatshintsha sokuqaliswa lapha sokuphambili i-MDC isihlala kuliwa kudatshukana phakathi. Ungakhumbula kudatshukana phakathi kokuqala kwabo-Tsvangirai labo-Gibson Swanda kwayigwenxa khonokuyana i-MDC kwazothi khathesi kwazoba lokudabukana phakathi kukachamisa labomakhuphe kwayigwenxa futhi i-MDC khathesi umakhuphe labomonzura bazodabukana phakathi labo kwazothi ke uchamisa laye sebedabukene phakathi labomakhuphe sesimbonisele lakhe ibandla. Akusikho ukuthi abantu bonke iningi bathanda iZanu, hayi, basuke babona ukuthi i-opposition yona vele ayihlelekanga. Okwesibili, kule ndaba zenkethabethabi ku-opposition kulokubandlululana thize ngokukhala loba kube ngakukhuluma nxa bexabana baxabana ngemhlobo isikhathi esiningi kusukela kubo-Gibson nabo-Tsvangirai kuye kumakhuphe uchamisa. Ingxabano yangkhona ungayinanzelela kuhle. So ke abantu besebekhayela ngapha kuZanu ngathi bakubamba ngcono kwizinto kwangkhona kokumaneja ngcono kwizinto komhlobo.
bese bebona ukuthi hayi njalo ke izani yona ivele ilabantu bayo bayisupportayo so nxa iopposition yona isichiphe abayo izani isala ilokhu ibe lusila abayo behambe beyivotela ibisinqoba kodwa ke kusokuyiyo iopposition ukuthi ihleleke kahle baqoqeke kuhle batshengisele ukuthi bama national party wonke umuntu emaphathini walawo lethuba elifana nayo nxa vele kanti yona i-opposition isithi yona i-MDC ibisiyi-CC kadesa kuhle kuhlale kusazakala vele ukuthi umuntu olindebele azawe ngupresidenti so umehluko wakhona le zanu kanti uyabusungaphi kanti kungesizathu hayi kuzanu kungcono kanti sahanjiswa ngunkomo so ngapha-ke ku-MDC sihanjiswa kuyini khona kuvele kulokukhethana so i-MDC kumele ihlele kuhle into zayo ibambe kuhle indaba zomhlobo
wona amabandla aphikisayo ayihlulwa yini ukuthi enelise ukuthola amavoti amaningi ezigabeni ezinjengezemandebeleni kungakubangelwa yini ukuthi bayihluleka ukukhankasa kumbe kukhona okunye okuninginingi okumele baqale bakulungise
ukukhankasa kwabo kusuka kube phansi bese bekuya ngamarali amakhulu bephapha phezulu bechiya phansi abangene ku-ground benza ama-structure bengene ebantwini emakhitshini imihlangano iqalisele emakhitshini ayiqaliseli e-stadium isukela ekhitshini ise-stadium bona basuka e-stadium besiyekhitshini kuzokwehlula ukhethe bezolufike bengafika ngekhitshini abahleleke okunye lezanu iyavimba iyabavimbela ngendlela eziningi ezisemthethweni lezinye ezingekho emthethweni nje ezokusebenzisa amandla okuthi bayabusa kodwa i-opposition ayihleleke ibe nama-structure ku-ground ivule bengavali nxa kubuye umuntu bethi hayi lo sasingelayo ku-MDC akula muntu ongafuna ukuyajoyina iparty elanda ukuyatshelwa ukuthi okungekho uzazihlalela emzini wakho umuntu
umnumzana Methuseli Moyo ucubungula ezombusazwe siya lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine e-Kiev kanye ledolobho elingenyakatho yalelo lizwe ele-Chernihiv ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka zokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili lokhu kuphume ngemva kwenkulumo ezisungulwe izolo e-Istanbul kwele Turkey phakathi kwequla le-Ukraine lele-Russia ngenjongo yokuqeda limpi. Umphathintambo we-Russia obona ngezomvikela umnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni se-Donbas lapho kule-Luhansk le-Donetsk khona. Uthe ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala e-Ukraine yikho selisehlisa amandla ebutho lalo. Zisaqhubeka inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Kuyinto enhle ukubana ilizwe le-Russia selinqume ukubana asoze lihlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezitshiyeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasosha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkhonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo nxa sikhangela inyanga le ephelileyo sokube lokutshengisela ngamademonstration amaningi e-Russia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi asifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona ngale ngxenye eqaliseni bebejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba lokuthula yini impi le iphela, le nkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhu kuseselodlakela la lapana la lapaya.
Mbono wami mbona zani impile izaphela iloba nje kuzaba lezinye isigaba lezinye indawo okuzaba kuliwa khona. Kodwa nxa sikhangelisisa ukuphela impile kuzanceda iUkraine kuzanceda iRussia ngoba impile isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo impi uma idonsa isikhathi isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, ulimaza umkonomi weRussia, ulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana kuzaba lenkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu esaphuma vishi laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana kuzaba lenkulumo amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana lokubonisana bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi owayengunkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa usezaqunywa ingalo ngoba isonakele kakhulu ngemva kokwaliswa inkantolo ukuya kwelatshwa kwele South Africa. Umbayiwa ubikwa egula kakubi njalo ulaliswe esibhedlela eHarare. iNewsday ibika ukuba uhulumende uthi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezikwele Oman esezizama ukuphenduka ekhaya ngemva kokuhugwa izigilamkhuba ukuthi zize kulelo lizwe zizithembisa imisebenzi leholo eliphezulu. iChronicle ithi uhulumende usethembise ukuncedisa abantu bohlobo lwesiXhosa abahlala eMbembezi ukuthi bathenge imitshina yokusakaza ngemva kokuba umsakazo wabo weinqanga FM uphiwe ilayisensi. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi inkantolo yakwele Ethiopia inqume ukuthi uhulumende kumele ekhulule intatheli zindaba u-Amir Aman Kiaro yena oselenyanga ezine evalelwe kodwa kungelacala alethesiweyo. I-Voice of America ithi kufe izisebenzi ze-United Nations ezilondoloza ukuthula kwele DRC eziyisishiyangalombili 8 izolo engozini yokuwa kwe-helikopta ebezihamba ngayo. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo usayine umthetho onqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ikakhulu ngabamhlophe owe Emmett Till Anti-Lynching Act. Beso kwedlule iminyaka ephezu kwelikhulu 100 iParlamente yeMelika izama ukupasisa umthetho onje. Kule mithetho efanayo engamakhulu amabili 200 esiyalethwa ngamalunga ePhalamende phambi kwaleli dale kodwa kwehlula ukuthi ipasiswe. UBiden uthe ubalulekile lumthetho ngoba abantu abamnyama besahlukuluzwa lokubulawa mahlayana eMelika okuyinto eyaqala ngesikhathi besagqilazwe ngabelungu. Umthetho we-Emmett Till Anti-Lynching Act lo uhlonipha umfanyana onsundu u-Emmett Till owabulawa ngabamhlophe eMississippi eleminyaka yokuzalwa elithumilane 14 ngomnyaka ka-1955 esetheswa icala lokutshayela owesifazana omhlophe ukhwelo. Abansundu bathi ukubulawa kwabantu abafana lo Trayvon Martin labo George Floyd ngabelungu kuveza sobala ukuthi abavikelekanga eMelika. oyatholakala elecala phansi kwalomthetho ulakho ukwetheswa isigwebo sokubika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Siyakwamukela kakhulu lokho okwenziwe ngumongameli uBiden umnumzana Nkomo, ngoba into le vele yayifidlulisa amalawulo. Into ebuhlungu kakhulukazi yikuthi into enje yokubulala umuntu mahlayana umlengisa ngentamo kuthethe isikhathi esingaka ukuthi into enje ize itshintshwe. Singakhangela ukuthi iCongress failed to pass umthetho lo over 200 times, kutshengisela ukuthi isikhathi sonke lesi umthetho lo wawuvele ulungiselwe abantu abamnyama, ngoba iCongress phela ibivele igcwele bona belungu. So ukuthi into yesihluku kanje kuze kuthathe isikhathi esingaka sesiku 21st century ukuthi abantu beze beyibone ngamehlo afana nayo ukuthi imbi elucuku, yikho okungenzwa ngizwe ubuhlungu kakhulu kakhulukazi, ngoba into yakhona uyabona ukuthi ayichiyananga kakhulu nesimo sakithi lapha eZimbabwe esokuthi abantu bemathebheleleni lapha le Midlands enkabazo yokuthi bayahamba befaka izikhumbuzo ama-tombstones la emangcwabeni eGukurawundi, kube sokusithi i-government ibisibuya futhi ithumeza abantu bezowadiliza. Kuthi kunjalo abantu bengakhonona sokuthutsha abantu abanjabo George Charamba abaku-government ku-ZANU-PF bephinde futhi befaka ubuhlungu phakathi kwabantu.
Umthetho lo ubona uqeda yini udubo lokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu abamnyama? Uhulumende kaBiden athi kulokhe kubahile eMelika.
Yakumele sikhumbule mnumzana Nkomo ukuthi umthetho lo wokubulala umuntu ngokumlengisa ngentambo kumbe esesihlahleni kumbe ngaphi, umthetho wawuvele ufakwe ngabelungu lapha eAmerica kudala ngesikhathi zeslavery ukuthi abantu abamnyama bengaphongubulaleka mahlayana nje kuyipunishment. Kwaze kwafika ekuthini ngo-1955 kwagcinwa kulengiswa umntwana ole-14 years old. Belengiselwa kuphela ukuthi wachaya ikhwelo, echayela ikhwelo umama omhlophe edlula. And indaba yangkhona kwaphombuka i-accusation futhi. Kulapho okwaqala khona ukuthi abantu bangani bayawusola kakhulu umthetho lowo, abathi yilinching ukubulala umuntu ngokumlengisa. So ngendlela abawufake ngayo umthetho lo, siyabona sibili ukuthi izijeziso zangkhona zibophile, ngoba labantu abawubhalayo lumthetho babebhale benqabela khonokho ukuthi umuntu ozazama ukuthi akwenze futhi bemgwebe kakhulu kakhulukazi sibili. Siyabona lokuthi umthetho wakhona uextendiwe sibili izinto ezinjenge kidnapping lezo ukuthumba umuntu, aggravated sexual abuse or an attempt to commit aggravated sexual abuse or an attempt to kill, be imprisoned for not more than 30 years. So siyabona ukuthi umthetho wakhona uextendiwe ezintweni ezaziyo ezokuthi umuntu ongambulali kumele uqale umkidnappe kunje kunje. So umuntu naloyo engatholakala elimele kubi kumbe phila, wena ziyakukhalela sibili. So ngendlela umthetho wangkhona ofakwe ngawo, siyawubona sibili ukuthi abantu ababe ungawufuna umthetho lo khathi sebezajeziswa kakhulu, and njalo sebeza kwesaba ukuphomba ukuthathwa nje abantu abamnyama besiyabalengisa bebabulala.
Umnumzana Muzobanzincube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi akusela sidingo sokuthi abaza eZimbabwe bahlolwe i-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane omabili. Amalunga e-Citizens Coalition for Change abotshwe e-Bedbridge azamiswa enkantolo namuhla. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usayine umthetho ovikela abantu abamnyama ekubulaweni masayana ngabamhlophe we-Anti-Lynching Act. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.